ibhola liyi round okusho ukuthi liyakwanisa ukuthi ligiqikele noma ngapi. Sesibonile lapha ku World Cup kanobhutshuzwayo eKhatha ukuthi ama team ayiwo aziwa ezintshantshu zebhola ayiwo sibili kade garajwa kubi lapha ku World Cup eKhatha. Siyabona ama team akithi sibili eAfrika aqale madolonzima kodwa siyabona sibili ukuthi iGhana nanso yawina. IMorocco njengayo idlale kuhle kakhulu, yadla zona intshantshu ezidlala eEurope, iBelgium. Uyabona, sibona leSenegal layo futhi yenza kuhle kakhulu, yadla bona abanikazi belizwe eQatar. So kuyajengisa sibili ukuthi amathimu akithe Africa azimisele njalo kumele siwasupporte. Ngiyayibona kakhulu iMorocco, hayi iMorocco ingayithatha pheli World Cup, sakusoma so ngoba hayi ibhola labo limnandi kakhulu.
Namuhla kule qembu laseAfrika elilodwa elidlalayo iSenegal yona ezanqikilana leEcuador, ubona izala nkomoni lapho?
iSenegal imnumzana nkomo phela, sikhumbula ukuthi yiyo vele enqobileyo ku-Africa Cup of Nations. So yiyo evele ithenjelwe ngama-Africans ukuthi khona hayi zasirepresenta kuhle sibili, siyifisele inhlanhla enkulu kakhulu sibi ukuthi itshaye Ecuador.
Iliphi iqembu obona liphakamisa linkezo Ncube, ngoba siyabona kula maqembu amathathu lapha akhanya ehamba phambili asenqobile kumidlalo yawo yonke aseyidlalile. Lapha sikhuluma ngeFrance esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke, sikhuluma njalo ngeBrazil la esinqobe kumidlalo yomibili ekanye lePortugal layo esidlale imidlalo emibili yanqoba kuyo yonke. Iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo yeWorld Cup lonyaka?
Inkezo le ivele iza eAfrika mnumzana Nkomo, ngoba amathimu akithe Africa adlala ibhola elimnandi kakhulu sibili, ngoba sesibonile phela ukuthi amathimu onala ekade ethenjiwe yokuthiwa izintshantshu zakhona zonobhutshuzwayo kakula lutho sibili, ngoba phela nampo Morocco kathesa nto yabona ukubazitshayela amathimu onala adlala eEurope ayo alama players sibili abhadala izimali ezinkalakatha adlala all over the world. So uyabona ukuthi iAfrika hayi sayithatha inkomitsho le, uyabona uMorocco laba labo Senegal labo Ghana baphelela phezulu sibili khonana.